Kuliqiniso ukuthi uEmerson Mnangagwa udinga ipolitical relevance emathebeleleni ngokuyafika kwakhe enyama yendlovu, kungakhathalekile ukuthi asosikhathi sama-elections. Kodwa-ke uyakwazi ukuthi imathebeleleni ayimboni njengomuntu olusizo kubo, kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi sombhuqazwe. Kungakho-ke sizambona ephitsheka esengumuntu ofuna ukuhlala esemathebeleleni, kodwa singakhohlwa ukuthi ngabo-1984 esendaweni yaseLupane nguye owayekhulume wathi abantu bemathebeleleni bangamawu bafuna i-DTT. Ngelanga elalandelayo kwavuka kuswelakala abantu abafika 55 esiwale eLupane. Nguye lumuntu owayefuna ukuqeda abantu bemathebeleleni ngombhuqazwe igugu round. Namhlanje simbona esechoba-choba esiza ngapha, hayi ngoba uyabathanda abantu bemathebeleleni kodwa ngenxa yokuthi udinga ukuthi abantu bemthande, ezenze ngani yena ungumuntu olungileyo. Ngesilungu sithi ungumuntu lwana who is shedding crocodile tears ebantwini basemathebeleleni.
Uhlelo oluyilo olufunwa nguZulu wesigaba semaNdebeleni oyemathebeleleni Zambezi Water Project, kukhanya kabafuni ukuthi baluqonde, babe bebhoda besiya gebha izikotsho. Uthini wena ngalokho?
Kuyadanisa ukuthi imathebeleleni Zambezi Water Trust yiyo kuphela ngathi isolution ku-problem yamanzi emathebeleleni, hhayi emathebeleleni kuphela kodwa ebizanceda lokuthi izwe leZimbabwe lithuthuke. Ngoba ukuthuthuka kwayimathebeleleni bekusitsho ukuthi layo iZimbabwe izothuthuka. Kodwa-ke sibabona u-Emerson Mnangagwa lehulumende yakhe yeZANU-P F uhlelo lokuthi imathebeleleni Zambezi Water Trust iphakanyiswe belucikela phansi. Sibabona bebhoda belungisa izikotsho lezi ezingaso permanent solution yeproblem yemathebeleleni. Ngokunjalo u-Emerson Mnangagwa esingakutsho yikuthi kakho serious ngokuthi uhlupho lolu alulungise, kodwa ungumuntu lwana engathi mina uyadlala ipolitiki ngempilo zabantu bemathebeleleni. Sizananzelela ukuthi amanzi ayimpilo, kusitsho ukuthi ukuselakala kwamanzi kwemathebeleleni kutsho ukuthi uMnangagwa leZANU-P F yakhe bangabantu abacikela impilo yabantu emathebeleleni phansi, becikela ama-projects wonke emathebeleleni phansi. Uzananzelela ukuthi akula investor ongafuna ukuzo-investa endaweni engelamanzi. Ngokunjalo kusitsho ukuthi iBulawayo nxa yayithethe njengendawo okuthiwa yi-industrial hub, lezinye indawo zemkhonweni emathebeleleni ukuthi kumele ziphakame nxa kungatholakala amanzi, kutsho ukuthi iZANU-P F government ekhokhelwa ngu-Emerson Mnangagwa ayilaso isifiso sokuthi uBulawayo aphumelele, imathebeleleni iphumelele ngenxa yokuthi leyi solution eyimathebeleleni Zambezi Water Trust or project iphumelele. Yena ufisa ukuthi abantu bakithi behlale bedubeka, behlale bebaholela ukudla njengabantwana benyoni. Sinanzelela ukuthi nxa amanzi engasuswa kuZambezi, imathebeleleni izaphakama kakhulu, abantu bekwanise ukuzilimela, baziphilise langama-irrigation langakho konke.